VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 30 kuMbimbitho 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 eCaudry Park kobulawayo luqhutshiwe namuhla, lanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula ku-voters roll.
Bajinzile i-voters roll, abantu adonisazama ababhali sebona bathi bafike bezokuthiwa isatshita sakusondeza enambeni yakho tuzandla lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingekho. Manje abantu ngavele ubenze njalo.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uxoxa lentatheli izindaba zomsakazo weKhozi FM ngodlakela ebantwini abavela kwamanye amazwe oluqhubeka kulelo lizwe oluthinta nabeZimbabwe.
Ivele isiluse le nto yokuthi kune-xenophobia la eSouth Africa, kanti ayikho i-xenophobia. Thina singabantu baseSouth Africa asizange sibe xenophobic sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Leyona sengizwile kahle ukomrade wethu Sihle Zikalala uye wangichazisela kahle ukuthi
sixoxa lomsakazi uTilda Moyo Khariza Mimba ngeziphathelane locansi.
Umama ungafuni ukuthintela babuthenga kodwa kunaphela ngishuthi kumbe angishuthanga siyaba le problem endlini ubaba uzaqasa ukuthihaw kati okusuthisa umbani kuzohamba njani. Abantu bayabona kusosha page ukuthi benziwa sowuhambe, so ungazama ukutshela omunye wakuthi bengicela ukuthi yenze soka iyabe siyi-problem.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yemidlalo yenguqu izazizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 28 eCaudry Park luqhutshiwe namhla edolobheni lakobulawayo, lanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula ku-voters roll. Bekuncintisa amalunga e-MDC amabili, uNkosazana noMagugu Mloyi lo-Alderman Colette Ndlovu, bona abatshela iStudio 7 ukuthi bazancintisa kulolu khetho bebabili ngoba engekho ofuna ukudedela omunye ngezizathu ezichiyeneyo. Kubandla leZANU-PF kuncintise uMnumzana Kidwell Mujuru. Balitshumi lasitshiyagalombili abancintisa kulolu khetho olube khona ngenxa yokutshona kowayengukhansila uMnumzana Harrison Ncube we-MDC ngompala kazinyakenye. Sixoxa lo-Alderman Ndlovu ngalolu daba.
Ekuvoteni awuzange kube lokukhokozela sibili, kube kuvota kuhle. Kodwa uhluphe esihlangane nako ukuthi bashintshile i-voters roll, abantu adonisazama ababhali sebona bathi bafike bezokuthiwa isatshita sakusondeza enambeni yakho tuzandla lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingekho. Manje abantu ngavele ubenze njalo, abasayi kulawo ma-polling station abekhathana lapha ngoba bebhaliswa babebhaliswa bekwazi ukuthi esikhathi esiningi babe khona lapho eduzane.
Ye, ngezinye indlela abantu bebengatshelwanga ukuthi sebetshintshiwe?
Hayi, akuzange kutshelwe muntu, even lathi ama-candidates besingatshelwanga. Sikubone khona ngale lami nginje lapho engivotela khona nsuku zonke ngifike engijinjile. Sivotile sibili ukuthi uphole uyafana. Ngoba usithi ungafika bakutshela ukuthi hayi wena kawukho lapho.
Kodwa singathi luhlupho olubhahileyo.
Hayi, afikise wonke ama-polling station. Ngoba besithi bangaboni i-polling station ilapha, bona bakuthi inamba yakho wena eyendlu ihambelana nale i-polling station, bakutshintshe bodwa. Akho nto yona uhambe uyetshintsha. Manje uqala wabe kubuza ukuthi ufuna ukuvotela kuyiphi i-polling station, uthi ubhalise khonapho.
Manje liza kuthini ngalolu daba? Liza luhambisa yini ku-ZEC kumbe hayi sokwedlula?
Kufanele lukhanjiswe sibili ku-ZEC. Thina okwethu sizaripota kuma-leaders ethu ukuthi yikho sihlangane lapho, ngoba abantu bakho kutshintshwa-tshintshwa, abanye vele umuntu athena wayefaka ukuthi lapha abona esebenzela khona kuseduzane afake lapho ukuthi avotela khona. But last election bezezenzakale ngoJulayi ibizo lakhe belikhona evotela kwenye indawo. Sefika khonapha avotela khona sefika selisele kwenye indawo.
Kodwa liyathokoza ngendlela abantu ababuye ngayo ukuzovota.
Abantu babe balutshwane kakhulu. Ngokubona kwami sibili hhayi ayisiyo ndlela abantu abaguze basukume ngayo. Sibili ngenamba yakhona ebengiyikhangela ngoba ngingabhoda amanye ama-police station aseduzane. Hhayi nxa usuthi uyakhangela compared abantu ababevota last time. Hhayi balutshwane kakhulu abantu abaphumileyo.
Abanye njalo babethi ibandla leZANU PF amalunga ebandla leZANU PF ayavota okwedlula amanye. Kambe lokhu akusoze kwenza ibandla lakho lithole amavoti amalutshwana. Sesikhangela lokuthi belibabili abancintisa bemele ibandla.
Ukuthi njengobana thina besibabili epartini yethu abantu labo kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bananzelele ukuthi ngoba ngakubonga ubhala alliance umuntu uyasagijimela ukufaka khona fana kwi-alliance engakhangelanga ukuthi ufake kubani. Ngoba abanye abakwazi vele lokuthi ama-candidate e-alliance mabili yapho ngithi ehamba nje khangela thola ukuthi alliance cabanga ukuthi nguye osemthethweni kanti sefake emntwini ozadivide amavoti e-alliance.
Lo ngu-Alderman Colette Ndlovu obencintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 wobulawayo. Umongameli we-South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usegcizelele ukuthi udlakela oluqhamuke kulelo lizwe lapho izizalwane ze-South Africa ebezichaya khona kumbe zichisa imota ezinkulu zama-trucks abantu bamanye amazwe abasebenza kulelo lizwe alulunganga. Ngaphezu kwalokho umphathintambo kahulumende we-South Africa obona ubudlelwano lamanye amazwe inkosikazi Lindiwe Sisulu laye uthi uzahlangana nabameli bezigodlo zamazwe ase-Afrika kulelo lizwe ukwenzela ukuthi behluze lolu daba lokukhethana ngamhlobo olwe-xenophobia olulokhu luqhubeka. Asizweni umongameli Cyril Ramaphosa exoxa lo msakazo we-Ukhozi FM ngalolu daba.
Yebo, na lezo zinto ezayenzeka lapha eSydney azisiphathanga kahle nakancane nje. Ngoba zenzeka ngasemva kwale conference esibenayo eSADC. Nasabiza khona amanye amazwe ala eSADC and babizwe yithi thina bala eSouth Africa sithi wozane nonke sisihlangane sibonisane ukuthi abantu baseWestern Sahara singabanceda kanjani na ukuthi nabo bathole inkululeko yabo, bathole i-independence yabo, bathole right of self-determination yabo kufana nathi. So sisupporta bona labo bantu and few days later sithole ukuthi no thina la eSouth Africa yithi-ke esihlasela abantu abaphuma ngaphandle. Yabona leyo nto isuke yenza ukuthi abantu bangasithathi sengathi singabantu abazimisele ukuthi sibe yingxenye ye-Afrika. Ngoba ivele isiluse le nto yokuthi kune-xenophobia la eSouth Africa, kanti ayikho i-xenophobia. Thina singabantu base-South Africa asizange sibe xenophobic sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Leyona sengizwile kahle ucomrade wethu Sihle Zikalala uye wangichazisela kahle ukuthi no, yenzwe abantu nje iy'gebengu nje abavele ba-decide ukuthi bazawuhlasela abantu abaphuma kwamanye amazwe. And izolo ngikhiphe i-statement sokuthi no, asifanelanga ukuthi sisebenze njalo. Sifanele ukuthi abantu abaphuma kwamanye amazwe sikwazi ukuhlalisana nabo kahle, namanje nje sihlalisana nabo kahle. And nalabo abangenawo amaphepha okuba la, kunendlela esifanele ukuthi sibonisane ngayo ukuthi singakwazi ukuthi inkinga zabo singaziphatha njani. Si-South Africa thina samukelwa amanye amazwe, basamukela ngezandla esidlekile basinika indawo zokuhlala basisupporta kumzabalazo wethu namhlanje asikwazi ukuthi uma bela noma bayenza ama business wabo and so on sibe sitha esibahlaselayo if bayenza izinto eziphumile emthethweni asifanelanga ukuthi sithathe umthetho ezandleni zethu sibahlasele fanele ukuthi just like thina uma umuntu enze into ephuma emthethweni fanele ukuthi amaphoyisa i-criminal justice system kube yiyo ezobhekana naye nalabo abaphuma ngaphandle bafanele ukuthi sibaphathe ngaleyo ndlela.
Ye, uMongameli Ramaphosa uqhubeke wathi bazahlalisana labachayeli bezimoto ezinkulu ukuze bexazulule lolu daba ngoba bona besithi abalalelwa.
Siye sakuveza kuSadek ukuthi bazame nabo kulamanye amazwe ukuthi uma abantu behamba kuleli laseSadek senze show ukuthi abantu bahamba around amazwe aseSadek banamaphepha banemvume. And ukudlula lapho sifuna ukuthi abaqashi nabo bahlale beyazi ukuthi uma beqasha abantu athi sinabo abanye abantu bethu abasebenza kwamanye amazwe kodwa sithi nonabo laba abasebenza kwamanye amazwe basebenze ngokusemthethweni bathole amaphepha afanele nabo laba abaphuma ngaphandle mabezosebenza la eSouth Africa mababe namaphepha abonisayo kahle ukuthi banemvume ukuthi basebenze and once benze njalo bazoba ngaphansi kwemithetho yethu imithetho yabantu abasebenzayo i-labor laws and so on. So lokho kuzawufuna ukuthi sikhulume nabo bonke abantu amanye amazwe nabaqashi abala nabo abasebenzi labo amaqembu abarepresentayo kulabantu abaphuma ngaphandle. So umsebenzi wethu usemningana kodwa noma umningi kanjalo akufanele ukuthi kube nabantu phakathi kwethu abazawuthatha umthetho ezandleni zabo bayenze izinto ezizawubeka umnotho welizwe lethu endaweni engafanelanga ukuthi kube khona.
Lo ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa obexoxa lomsakazo weKhozi FM khona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala kuvembuna
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe.
Iningi labafundi ezansi emandebeleni lilokhu lihamba imango emide ukuya esikolo ngenxa yokusilela kwazo kulesi sabelo okudala ukuthi abanye bathiye isikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba kanye lezinye eziphathelane lemaphandleni.
Eminyakeni emibili edlulileyo, isabelo sezansi emandebeleni besilokhu sisilela ngezikolo ezifika phose ekhulu lamathumi amahlanu 144 njalo kuze kubela namhlanje zimbalo ezithe zakhiwa okudala ukuthi abanye abafundi bathiye isikolo ngoba behamba imango emide. Kwezinye indawo ezivalisa inkulankugwe eGwanda abafundi bahamba amakhilomitha afika yithumi ukuze bayafika esikolo seGaranyemba kukanti kwezinye indawo bahlala lababalisi esikolo ngoba zikhatshana lalapho abahlala khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukansila kwa 13 eGaranyemba. Ududubo lokusilela kwezikolo lukhulu njalo kuba nzima abantwaneni abancane ukuthi bahambe imango emide.
Abanye abantwana njengeGaranyemba laphana bafunda kungamaklasi amabili amamisi emabili omunye ukhangelale omunye akhangelele manje ubuyiwa ukhona ukhona olelizwe eliphezulu lomunye elizwe eliphansi kuthi wonke amaklasi abaselayela umuntu omunye kuzokuthi ngale enkulankugwe eduze kweplasi kuya kulomzamo ukuthi ngakuba lokuyisikodlwanyana okuncane ngoba uma ngokusuka ngale usize eGaranyemba amude kakhulu baba.
UNdlovu uthi ngaphandle kokusilela kwesikolo kuyadingeka ukuthi kuthuthukiswe lezi ezikhona ngoba eziningi sezindala kakhulu.
Ngasika ubona iclassroom esebhedza enye kumbe yakhiwa uphumnyaka esafulelwe ngezigodo enziwa kudala ngengareporta ithethwe ngumoya lwani wabakhona zengayifika la ko-DA ngikhuluma ngakho sikhayelele ukuthi kungalungiswa kukati zena lezi futhi ezikhona ziyashota ama-classrooms.
Umnumzana Ephraim Nyathong, Councillor ka Ward 17 eFumukwe, uthi imali yokuthuthukisa izigaba esuka kuhulumende uyisebenzise ukuguqula esinye sezikolo esigabeni sakhe nyakenye.
Like last year, kwakuya imali ye-CDF ngayi-director esikolo se-Constituent Development Fund. Ngayi-director esikolo se-Sedbank, kule classroom eyayakhiwe ingalarufi. Ngiyarufwa ngababiza abadala ngabachasela, hhayi abanye bangabakhonela kodwa abaningi bakuyemukele.
Umqondisi wezemfundo ezansi emaNdebeleni umnumzana Elfias Masukume ubike kwinsukwane ezedluleyo uthi abanye abafundi abasaqhubekelanga phambili ngezifundo zabo ngemva kokufika ku-Grade 7 ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Umnumzana Meshack Ndlovu ongusomabhizimusi weGwanda kuliviki utshele iqula ledale lephalamende elibona ngokwenzakala phakathi kwelizwe uthi induba ezibhekana lozulu emaNdebeleni zizaphela kuphela lo hulumende engasungula umbuso wezabelo we-devolution. UNdlovu bekhonona ngenhlupho eningi elihlangana lazo lapho lidinga incwadi zokuzalwa ama-birth certificate.
Inkalakatha yohlupho yi-implementation ye-devolution. If you devolve masinyazana ma-parliamentarians, into lezi zihambe emakhaya, abantwana bazazuza izinto masinyazana. I-devolution simply means thatha amahofisi la aye ebantwini angahlali emadorobheni, abantu basemakhaya. You are here, ngaliyanga emaphandleni. I-devolution ngaye phandle, ingabo ba-centralize emadorobheni.
Kusenjalo izilimo ziqhubekela phambili zisitsha emasimini. Osakudala ukuthi iningi lezakhamizi lilahle ithemba lokuthola isivuno esihle lonyaka. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna umathe uthi lonyaka isimo sendlela sibi kakhulu.
Isimo sendlala lonyaka sibi kakhulu emasimini akulala lokhu esiyaphuma lalo sibini. Sisa ukuthi nga uhulumende uyasinaka azame ukuthi ayengezele inani labantu elikholiswayo umumbu lwana. Angiwasibili into isimo lonyaka asithiphanga. So njengathi apha entalale vele hhayi hhayi kunzima sibini.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthi kakho ozabulawa indlala kuleli ngoba eleZimbabwe lilo mumbu oweneleyo njalo uhulumende uzadinga omunye lapho uthe waphela. Uthi kuzagethwa njalo izikotho eziqinithini ezihlaselwe indlala. Abahlali bemaphandleni abedlula izigidi ezimbili 2.4 million bazafuna uncedo lokudla, iningi labo kuyizakhamizi zenyakatho lezansi emaNdebeleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sesimthiya ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomsakazi olodumo uTilda Moyo Kariza Mimba, yena olenhlelo zakhe emsakazweni weStar FM lapho aphathisa abantu ngehlupho abalazo ezindlini. Yesikhangele zona indaba zamacansi, kukhanya kulodubo yini kakhulu lezinsuku emacansini ngoba sesibona indaba zakhona ngani yizo esezikhulunywa kakhulu. Ubona le mithi yangkhona sokuthiwa kule mithi nje eminye sibhaniwe vele eZambia lokunye okunjalo. Kungakulodubo yini elizweni lapha?
I think sikhangela ke indaba yamacansi. Sikhangela umama wethu indlela ababephila ngayo. Babe ngabantu labana abokuthi kungathiwa baba kakuhambile uyesebenza ke kubeke eWemela kumbe eGoli babezihlalela sibili bezimmeleli baba lapha azayabeya khona mbe iminyaka emingaki. Nxa kuyikuthi kwakusenzakala kwakungandanga njengalezi nsuku, nambona ngathi lezi nsuku indaba social media yiyo esiphambanisa abantu. Kathi sikhangela ubona umuntu ngokuWhatsApp, ubona amapicture amavideo esihlala sithumezelana kuma WhatsApp, abantu sebekwazi ukuthi hawu ngoku le zinto ezinje kanti kuyenziwa so. So umuntu uzabe sezama ke ukuthi hayi uthi lami ngenze so, uthi lami ukuthi so kuhambe so. Ikho lapha abagcina khona sebesiya dingeke izinto ezokuthi endlini kufanane ke lalokhu abahlala bekubona. I think indaba ye-social media iyesiphambanisa abantu kakhulu.
Kodwa khona kungela dubo endlini, ngiyangizwe abanye oyakukhulumela bemsakazweni bengani bayakhuluma ukubana hayi kulo dubo lokubana kumbe ubaba uyehluleka kumbe kunjalo. Aso dubo yini olugcwelelo no?
Yes, yamna lezi zingihlele ezinye kakhulu. Engizenze ezokuphathisa abantu abaludubo endlini. Ezinye-ke indaba kufuna-ke abantu baqoqisane kumbe bekhulumelane. Into engayibona iproblem ekhona indaba e-communication ubaba lomama abakwanisa ukuphumelana egcekeni kumbe singathi kumbe yi-culture yethu yini yokuthi ingqe ubaba engasuthisa umama. Umama ungafuna ukuthi umtshele ubaba kuphela kodwa mina phela angishuthi kumbe angishukuthanga. Kuyaba le problem endlini, ubaba uzacasa ukuza ukuthi hawu kanti okusuthisa umbani kumbe okuhamba njani. And khona kade ngisakutsho ukuthi abantu bayabona ku-social media ukuthi kwenziwa so kuhambe so. Ungazama ukuthi utshele omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze so ba, iyabe isiyi-problem. Kanti usunje nalokhu usukubone kubani, usukufundise kubani. So ya singathi mostly yikho kubangela-ke ukuthi abantu begcine-ke umuntu nxa ekwazi ukuthi ubaba vele katshile okunjeya umuntu uyabe gcine sezithulile. Yikho lapho elibona abantu kumbe abafazi kulezi suku kakhulu zokwanda ukuthi umuntu uyabe senomunye umngane ngathi eceleni. I think yindaba eyo-communication yokuthi ngawo ubaba kumbe nabomama bayavuma ukuthi hayi xa khona lapho ubona ukuthi akwenzi akuhambi khona kakuhle khulumelana nini kulezi nsuku. Nxa ungakhulumelanga kumbe lingachathiselanga omunye ubaba engxa kumbe uyabe engasasebenzeki kakuhle endlini kumbe ngesisela mandla kubangela ukuthi ingxa kumbe ukukhona-ke i-medication athayi esibangela khonokho. Phathi ungekela ukukhuluma komunye wakho lihambe lisiyabuza lisiyathola udo liyaphonga ukuhlala lithule kungela muntu okhuluma lomunye. Yikho libona siphathela-ke izinhlelo njengalezi engizenzayo abaningi sebewazela khonapho sebefundela khonapho ukuthi hawu ungabona sokunje ukuthi ute ngxa uyabe kunje. So abantu bayaphathiseka.
Lo-ke bekungu-Tilda Moyo Kariza Mimba, yena umsakazi odumileyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami ngu-Chris Gande Lilayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lamuhla sihlaziya ukuthi umonakalo odalwe lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai eManicaland leMaswingo uphatha njani abesifazana labantwana. Sixoxa loNkosazana Sele Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Platform for Youth Development. Yena ohlala eChipinge echecheche kuyisigaba seManicaland.
Yazi indlela yokuthi usually vele umuntu owesifazana kungaba lodubo yena vele nguye onindizelwa kakhulu. Uzabona ukuthi emakhaya abaningi iningi labantu abakhona khona ngapha ngabesifazane. Amadoda amaningi baseGoli badinga imisebenzi, badinga ukuphilisana. So udubo lolu lukhangelane kakhulu labomama. Uzabona ukuthi abahamba besiyetshona bedinga ukudla, belayinele ukudla ngabomama. Abantu ababe begabhule abantwana abancane ngabomama. Nxa umntwana engela okokugqoka kukhangelane lomama ngoba nguye oyabe ekhangela ukuthi umntwana akalokokudla, akalokokugqoka. And then indaba yokuthi ehluphayo ukuthi omama bahambe esikhathini. abanye omama lapha impahla zigezeze ngamanzi okuningi abaselakho so kutsho ukuthi izimi sanitary waste bezibona omama abaselayo abana izimi izigqoko zangaphakathi omama vele indaba le ibambe omama namankazana nabantwana ukwedlula ngathi obaba
zingabe zikhona inhlanganiso ezibhekana lenhlupho zabo kumbe bonke baphathwa ngendlela efanayo
okwangathesi mina ngombono wami bebephathwa vele ngendlela efanayo bengingakaboni inhlanganiso ekhangelane labomama kuphela umuntu engimaziyo ubemunye omunye umngane wami ngiyokade ezama ukuthi encedise ephathise omama ngezinto zama-pads and so forth inhlanganiso ezinento ezikhangelane lodubo okwakatheso okokuthi bafuna ukuthi benike ukudla benike impahla bezame ukudinga abafi ingxenye bengaqalisa ukuclear khona lapha ingxenye bazazama ukuthi bekhangelane labomama
kungabe kulabantwana abasele bengalabazali njalo kulabantu ababanakelelayo yini
isituation ekhona okwakatheso kakhulu abantu abangatholakaliyo kakhulu ngabantwana yimumo okhona lapha ngoba abantwana abaningi amanzi lawa abuye buso so abantwana abaningi abakwanisi ukubhukutha abakwanisi ukuziyela so abantwana yibo abamissing kakhulu kodwa ye abantwana ukuthi abasela abazali silabo kodwa abakho baningi kakhulu okuyenzakaleyo ukuthi abazali abaningi babaseleyo abantwana bahamba kodwa ye silabo abantwana ukuthi basele sebezintandane abasela abazali
inhlanganiso yakho incedisa ngani kulolu daba
inhlanganiso yethu thina ibe singathi yona ibe yiyo encede ukuhlaba umkhosi ngalolu daba besizama ukuthi sicompile ama-reports sicompile ama-missing persons sicompile izini ukuthi bangaki abasabefileyo abanye abantu besibancedisa ukuthi bekwanise ukuthola ukudla abanye bekwanise ukuhamba ezibhedlela abanye besibancedisa izini ukuphathisa nje ezintweni zabo ukuthi kube kungathi kuba ngcono ngoba ukufa lokhu kubuye ngendlela engalunganga bekunzima kakhulu so thina bethizama ukuthi lathi sincedise ngalapho esifanisa khona
leyo balaleli sibeyingxoxo lo nkosazana Sene Nobuhle Mlambo ohlala eChipinge eChecheche esigabeni seManicaland asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha iyalandela ke impumela yomdlalo wePSL yebo ke iqembu leBlack Rhinos lidibanele leHighlanders kwaba ngutshiki lobhanqa 1-1 eNational Sports Stadium njalo kuhlohle uMoses Demera ngoBlack Rhinos loIriel Slander nguHighlanders iChicken Inn 3 iZPC Kariba 1 labo ke bebese Luveve Stadium kwathi iMushwani Stars 0 iDynamos 2 eRufaro Stadium iChapungu yonake le ebidlala leBulawayo Chiefs kube yi 0-5 ya iChapungu 5 iBulawayo Chiefs 0 siyabona njalo ukuthi ohlahlele iqembu leChicken Inn ngoAugusto kwahlohla loMunawa kuZPC Kariba njalo iDynamos bomabili ahlohlwe nguye uMangala kwathi ke iHighlanders ke seselitshelile kodwa abaqali besiziba izolo libonile ukuthi iFC Platinum ibe le 2 kwathi iHarare City yaba le 0 omabili nge elinye lihlohlwe nguSadiki elinye lahlohlwa nguK Moyo hayi ke silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC